kemuvele inkethe inkhunyu kabampethe nyeke labangibaqethe angeke mayeke babethe nikele mic ngibahlombe loko bafunayo khona bafungayo kuka ngenza ngabo ngenza ngathi angiboni So cool, yeah. Boy, I'm so cool, yeah.